ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNtulikazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Amamaski abantu bagqokela ukwesaba amapholisa kuphela.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-1611 ngemva kokufunyanwa kwabantu abangu-133 belawo.
Elogolo lo uzenzanga imali eyayiphuma esikwameni sakhe ngomuntu ongaqondanga lo muntu. Yibo abantu abawona izinto bona abantu bona.
Iningi lithi abantu abathola izikwelede phansi kohlelo lukahulumende olokuphathisa abalimi, iningi labo kuyiziphathamandla zebandla leZANU-PF, kumele bazihlawule lezo zikwelede lanxa nje sezafakwa emahlombe kaZulu nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile ngesilinganiso esikhulu izolo laya ku-1611 ngemva kokufunyanwa kwabantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 133 belomkhuhlane lo. Ukacha lwezempilakahle luthi abalichumi lasikhombisa babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abalikhulu elilechumi lasithupha 116 ngabatholele umkhuhlane khonapha elizweni. Abafunyanwe sebesindile kulomkhuhlane njalo izolo bangamachumi amathathu. Lokho kukhuphule inani lasebesilile laya ku-472. Asebefile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngenani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo abangu-483 kanye lasebefile abalichumi lambili. Lilandelwa ngele Harare lona elilabantu abangu-465 asebebanjwe i-coronavirus kanye laba isishiyangalombili asebefile. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula iziqondiso eziqinisa uhlelo lokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane yiloba nini. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Umkhuhlane yamemetheka siyakubona, kodwa kudingeka ukuthi uhulumende nxa efaka izinqumo abone ukuthi impela ufaka izinqumo ekhangele ukuthi zizalandelwa. Ngoba la kusizi lutho ukuthi ufake izinqumo ukwazi ukuthi kazisoze zilandelwe, ufake izinqumo ukwazi ukuthi abantu kabasoze bezenelise ngenxa yokuthi umumo abaphakathi kwabo awuvumi ukuthi ukwenzakale khona lokho. Uhulumende kabone ukuthi yafaka mhlawumbe abe lesikhwama esithize esizancedisa abantu ngesikhathi efaka lezo zinqumo. Abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla okumqoka, abone ukuthi abantu bayathola indlela ezilula zokuhambisa abanye ngabafuna ukuya ezibhedlela. Yakhathesi yafumana ukuthi abantu babe minyene kuzimota zona ezilutshwane ezikhona. So ngezinye zezindlela ukuthi ngazazifake lezo zinqumo kodwa engalungisisanga obekuhlu ehlupa kusenza abantu bengalandeli izinqumo ebezikhona kuma previous lockdowns la yona lesikiyo kathesi kuyabe kuyekudlalisa isikhathi abone lokuthi imali athi yena uyazikhipha ukuthi zincedise abantu abalimeleyo kuma business abo ngesikhathi se lockdown ziyafinyelela kulabo bantu kungabe ngabantu abakuyinformal sector abazithengiselayo zakhitha izimali akula muntu esengeke ngamuzwela upane ethi wayithola leyo mali so ngezinye zezinto uhulumende umela kunanzelela ukuthi uncedisa njani abantu ngesikhathi se lockdown
elupane khona ngapho abantu bayawagqoka yini ama mask ngoba kwezinye indawo sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapolice
ama mask abantu bagqokela kwesaba amapolice kuphela bagqoka nqazi bebona amapolice ngokubana abazange baba lolwazi oluphezulu ngokuthi kungani kumele begqoke ama mask kwakumele abantu beqale befundiswe ukuthi kungani beqhubumele begqoke ama mask ukuthi kumayelana lempila kahle yabo akulani lokwesaba ipolice akulani lokuthi kumele begqoke nqa bebona ipolice kodwa kube gqoke benanzelela ukuthi kuyindlela yokuzivikela siyananzelela futhi lokuthi abanengi abalawo lawo ama mask ikakhulu emakhaya khaya sibili kuma villages abalawo lawo ama mask bantu esikhangelela ukuthi uhulumende laye kwade kumele belomlando ukuthi abathungisela ama mask a distribute emakhaya lapha ukuthi abantu bagqoke ayinengalilawo lawo ama mask labo ababe quarantine kuma quarantine centers bebaleka kodwa sokusiya kudeda ngenxa yokuthi security sibhifwe up ukuthi ibone ukuthi kaba baleke kodwa siya kunanzelela futhi ukuthi okunye bekudingeka ukuthi bona labana ba quarantine weyo babe le counseling bafundiswe ukuthi kungani beku quarantine lokuthi kungani kumele beza isolate be cancelwe ngokubana umuntu ukuza kwamukele ukuthi sengiyehlukanisiwe sengimiswe laphana kuba nzima so i counseling sessions bekumele zi intensify sibili kuthi ke le makhaya lapho bekudingeka ukuthi abantu bafundiswe ukuthi nxa kubuya abantu abangahlali khona apho kumbe bavela kwamayamazwe beba report emasinya ukuthi babone ukuthi ngabantu ababuya bevela kuma quarantine centers sebepasile ukuthi lo mkhuhlane kabalawo
umnumzana Vumani Ndlovu ngoinhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselupane Iningi lithi abantu abathola izikwelete phansi kohlelo lukahulumende olokuphathisa abalimi iningi labo kungamalunga ezanuPF kumele bahlawule izikwelete zabo lanxa nje sezafakwa emahlombe kaZulu nguhulumende uZulu uqale ukuhlokoma ngalolu daba ngempela viki ngemva kokuba kuvele ukuthi abantu abaphiwa okokulimisa okugoqela amathalakita lokunye okungena kuzigidi lezigidi zamadola emelika phakathi kuka-2007 lo-2008 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Farm Mechanization Program iziphathamandla zebandla lezanuPF labanye abasezikhundleni ezitshiyeneyo abalobudlelwano laleli bandla. Igqwetha elilodumo umnumzana Alex Magayisa nguye oyethule umbiko oveza amagama abantu laba lokuthi izinto abazikweletayo zazingezemalini umuntu ngamunye. UMagayisa uthi izinto ezaphiwa abalimi phansi kwalolu hlelo zazilesisindo se-$200 million. Ngokutsho kukaMagayisa abathola izinto lezi bagoqela umongameli Emasoni Mnangagwa yena obikwa waphiwa okokulimisa okwakungena ku-$400,000 kanye lezinye iziphathamandla zezanuPF ezinengi. Okucunule uZulu yikuthi abantu laba abasabhadalanga izikwelete lezi ngoba uhulumende wasuka wathi uZulu wonke jikelele nguye osezabhadala. lanxa owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu ngaleso sikhathi umnumzana Gideon Kono onguye owayekhokhela lolu hlelo esithi uhulumende wayelungile ukuthi engabhadalisi abantu laba. UZulu uyakusola kakhulu lokhu esithi abantu ababhadala imithelo yibo asebesifa ngokuhlawula izikwelede lezi bona bevele bezihluphekela. Ugono uthe kulamalunga e-MDC afana lonkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Walshman Ncube kanye lomuyi umnumzana Renson Gasela abathola labo usizo phansi kwalolu hlelo. Gasenelisanga ukukhuluma loNcube loMakhuphe. Abanye abathola imali abafana lomeli weNorton edale lePhalamende umnumzana Themba Mliswa bathi kwakungela sidingo sokuthi bayibhadale imali ngoba kwakungumlando kahulumende ukuphathisa abalimi. Kodwa abanye njalo abayitholayo bayibhadala abafana lomnumzana Kulakwashe Basikiti bathi abangabhadalanga abafana lomliswa kumele bayihlawule imali. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo laye othi ukwethesa uZulu isikwelete samalunga ezanupf amalutshwana avele eyizinothi into engalunganga.
Sasithe otholileyo kungaba yilithalakitha, kungaba yisikotshikara, kungaba kuyini nje akunikiweyo uyazibhadalela yena, asoza bhadalele ngomunye umuntu. Asizange sitshintshe ke njenge-ZCTU loba uhulumende waletha umthetho okuthi hayi isikwelede ke sesiyasukumiswa ku-RBZ sifakwe emahlombi kahulumende okuza kwenzakala ukuthi kubhadalwe nje ngama-taxpayers. Kodwa thina sasikuvele sakubika sobala ukuthi hatshi akufanelanga kube ngaleyo ndlela. Yikho sasikhuthaza nje abantu ukuthi silo hulumende ongalunganga ngokunye kwangkhona esasikwala khonoko ukuthi nxa kuyikuthi ikwenza kwakhe kungaba ngcono phela simtshintshe ke uhulumende onjalo ongathatha ke isikwelede sabantu abalemali ama-businessmen laba seduzane lamandla sifake emahlombi ebantu abangalalutho sibona kuyinto embi emangalisayo.
NjengeZCTU lifuna kwenziweni ngalolu daba?
Thina esikufisa kwenzakale ukuthi abantu abanikwayo izikwelede kufanele bebhadale lezo zikwelede. Abantu abanikwa ama-loans kufanele babisele ke leyo mali. Akula yenye indlela esingayitsho esingathi uZulu ethwele nzima kangaka. Uyehluleka ke uZulu ukubhadala amadokotela, ukubhadala amanesi. Sibona ama-conditions ezisebenzi kahulumende mabi okumangalisayo. Uhulumende kalamali sibili ukuthi agcine izibhedlela zakhe, akhangele imigwaqo yakhe amadamu, bese sithi abeseyabhadala ke izikwelede zabanye abantu nje abazidlelayo izimali. Okunye esikwaziyo ukuthi labo bantu abaningi bakhona ngabama businessmen okwamanje, balawo amaplazi, balazo lezo zinto, balezindlu. Kufanele uhulumende ebone ukuthi ngomunye ngomunye kufanele abisele ngokuthi bakhona phela ababhadalayo, singaze sakhetha, bakhona ababiselayo lezo mali. Kuyazakala ukuthi bakhona abanikwa izincwadi ngamagqwetha lawa akhangela ke ama debt collectors, babhadala izimali zabo. Wonke umuntu akufanane, wonke umuntu akabisele leyo mali, ingaze yabhadala yithi nje esingazange sithole lutho.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Lanxa abanye kuZANU-PF besithi kwakulungile ukuthi uhulumende athathe isikwelede lesi kubhanga elikhulu lelizwe asifake emahlombe kaZulu, esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Belief Gawule uthi kavumelani lalokhu. Ngokunjalo uGawule uthi kumele abalesikwelede laba bazihlawule.
Yaluzwa lolu daba lwemali lezi zaphiwa laba bantu iziphathamandla zikahulumende ngesikhathi senesana uGono engu-Reserve Bank Governor. Ngimzwile uGono sephendula futhi akuphendulileyo ephendula lokade kwethula lanxa kumbe kade kuthole ngaphi. Xa kuliqiniso leli, hayi kwaba liphutha elikhulu kakhulu. Imali leyi kumele ibuyiselwe. Kumele laba abantu uhulumende kaMnangagwa kumele okhona uhulumende okhona kumele azidinga imali lezo kulabo abazithathayo. Nxa njalo kudingisiswe futhi ukuthi kungabi lento efihlwayo kube segcekeni. Nxa ukuthi imali leyi yaphuma, imali leyi kumele ibuyiselwe. Ngoba imali leyi ngiyamangala lo baba lo governor lo osowahambayo uGono ekhuluma incwala lapho esethama ukuvala into embi kangaka. Into embi kakhulu le. Enthanda ukuthi ihulumende iqondise ngokuqonda okudingekayo. Ngoba imali yabantu le, imali yelizwe, imali yama taxpayers, abantu abahluphekayo, imali yabantu abahluphekayo. Inyeki yethi phazi kwaloko abantu laba bayibo abalezinto benikwa inkalakada zezimali ezilingana lama 100,000 US dollars. Ayisiko lokho. Ngokunjalo kungcolile lokho kuyinto nxa kunjalo. Kudinga ukuthi kuqondiswe leqiniso uhulumeni hawe ukuthathele iaphansi lokho kuyinto kuyamele kulandelele. Layina lo ozisekelayo ukuthi kwakunikwa abantu njani? Benikelwana abantu. Ngoba lokho wanikwa izinto imali engange 100 something thousand imali yabantu eyinikwa nje kungasiyo. Yikuganga lokho. Mina ngibala nje ukuthi ukuganga sibili okwenziwayo okumele lo okwenzayo akuphendule sibili akumele futhi.
Uthi wena abathola imali kumele bayibhadale.
Abantu laba abazithathayo lezi mali kumele belungiselele ukuthi babhadale back ngoba imali kuthi mina ngibala nje ukuthi ngamaloni abawaphiwayo. Kodwa kulomunye umuntu osisenza ngantwa uthi imali leyo wabanika ngani yayiphuma esikwameni sakhe. Yena uGono lo usenza ngani imali leyo yayiphuma esikwameni sakhe. Ngumuntu ongaqondanga lo muntu. Yiyo abantu abawona izinto bona abantu bonabo esikhuluma ngabo uGono bonabo.
Umnumzana Belief Gawule ngoyebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Isenzo lesi yikho okuthiwa ukuba ngabaphangi labahuquluzi amasela. Kusenza sikuzwisise ngokupheleleyo ukuthi iZANU iminyaka yonke le ibikhuluma kuphela ilizwi elithi ilabantu imele uZulu ingamelanga Zulu. Abantu laba bebezimele bemele imuli zabo bengasebenzeli isizwe. Inkulumo kaGono yenze into yonke yahle yaphumela egcekeni ukuthi ubuphangi lobuhwaba babantu lobu bebubukhulu okungakanani njalo bebufike bese bufike kusibanga esingakanani. Eqinisweni esilakho esesikufundile lapha ukuthi nxa abantu laba bebenikana izimali ngendlela yokuthengelana amathalakitha lakho konke okufunekayo ukuthi abantu babe ngabalimisi abapheleleyo nxa belima emafarm abo angaso mafarm kaZulu. Kusitshengisela ukuthi konke lokhu kade bekwenza bebekwenza ngoba ngesilungu singathi phecelezi beconnected. Abantu bonke kade bethola izimali lezi ngabantu abange lani loZulu. Akungitshele Nkomo ukuthi umongameli weMalawi uMtharika ulandla amaZimbabweans azazothola amathalakitha ngisho losizo lwemali ekuthiwa imali kaZulu ehlose ukuthi incede ilizwe lakhe azoyithola yena engumongameli weMalawi. Angithi uyabona ukuthi konke lokho bekusenziwa ngokuthi uwazana lobani njalo ngesilungu singathi uconnected lobani. Into yonke leyi ibinxele yenziwe inxele yibusela nje kade busenzakala yibuphangi lobuqili ubungaphezu kwakho konke ongakucabanga.
Abayitholayo limali bathi bayiphiwa njengohulumende kwakungaso zikwelede.
Abazisilungu Nkomo bakubeka nje bathi phecelezi the guilty are always afraid. bona laba abathi bona hayi kwakungaso sikwelethe ngabantu abangelanhloni abangakwaziyo ukuyangeka abangakwaziyo ukudlalapho sebethe babanjwa ukuthi kule nto embi abayenzileyo ejengisela ubomi lobuphangi obunjengalobo ngokuqondileyo bekumele baphumele egcekeni bamukele ukuthi hayi lapha saphambanisa bayehlule ukukwenza konke khonoko ngoba abalazo inhloni abalabuntu ngoba ngeqiniso likhona nxa bezanikana izimali banikane izimali ngendlela zokuthengelana amathalakitha lakho konke okusetshenziswa nxa abantu belime emaplazini amaplazi angasuka kaZulu amaplazi angasuka kahulumende esingathi ngesilungu ngama-individual properties abawa-onayo bona abantu laba bese beyakuthi uhulumende hhayi waphenduka uhulumende kaZulu nxa besithi ngukaZulu waphenduka wathi hhayi imali zonke leziyana alisazibhadali kumele futhi baqhubeke baye phambili baku-explain inkomo bakuchasise ukuthi kwakutheni baze bavumelane lakhonokho bona ngokubona kwabo kwakuyindlela eqondileyo yini ukuthi uhulumente azakufake ngendlela naleyo akutshengisi ukuthi khona kodwa uhulumende lo yena konke ayekwenza kwakuyikuganga ikuganga phela konke lokho obekusenzakala
umnumzana Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Umsakazo we-ZBC uthi ihofisi ka-Auditor General isivule uphenyo phezu kohlelo lukahulumende oluqondane lokuqhatsha amankampani okudingela ilizwe izinto zokusebenzisa ekulwisaneni le-coronavirus. Iphephandaba le-Herald lona lithi amapholisa achithe amalunga esonto yeJohane Marange azinkulungwane ezinhlanu abuthane emaswingo ngomgqibelo. Imibuthano enje kayivunyelwa phansi kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle, basakazi bakamthakazi esibathandayo ngokuzithoba kakhulu emsakazweni engiwuthandayo bakamthakazi. Okhulumayo ngenkomo ngesibongo ngokuzalwa ngizalwa eCholosho eNanda khona paraduze lomfulu mazamnyama ngihlala ngizama ukungena kodwa angaze ngingene ngiphumelele ngizwe ivoice yami lami ikhulunywa khona beStudio 7 siyalithanda shemu basakazi bethu elisinika izindaba zakithi ebesingasakwazi singazithola kanjani ngithi ke mina ngiphose lami sivaneni ngolokukhathazeka ngesimo sakithi esisekhaya sisekudingisweni sihleli South Africa lapha impilo yethu yonke iyaziphelele khonapha shuwa singakaze sijabule le mndeni yethu angazo sithi sizayithini le sengathi singavula amakhanda mpela ngapha esindebeleni siyekeleni ukusapota abantu basempumalanga yebo asizami ukuba nenketha bechabe kodwa bona yibo abaqalayo ukufaka inketha bechabe mina ngomunye owakhuthwa namadoda lawana ayebulala abafowethu ekhaya abafowethu abaningi babaqeda lami ngasinda ngenkosikelela ibhuledi yadlula ekhanda ngixolise ngalawo mazwi kodwa sengaxola enhliziyweni lasemoyeni nethi nje lokhu yiza ukuthi ngingaxoli lamanje ikuthi still abalungisi balokhu besihlumezela siya phambili siloke sihlupheke siya phambili singamandebele lakade sisiloke sitshana sodwa amakhanda kwanaphana kwezombusazwe amandebele lokhu ifaka ukuba ngodeputy angakubona indebele ukuthi ayilo liphethe phambili angazi ukuthi amandebele wayevele engachiye amaphathi amashona lawana sorini ukhuluma kanjalo isihlobo zami ikuthi sikhathazekile beqinisa iphathi yasesindebeleni beqinisa apho lo mthwakazi kube iphathe eyi-1 imele amandebele lami ngomunye ofisa ukuthi lizwe lana linqunywe phakathi impela ngoba sihlukumezeke kakhulu kulela lizwe lana asikuthole ukuphumula almost mina ngiya for 40 years ngikuleli lizwe ngisebenza la ngakaze ngiphumule hayi sengathi unkulunkulu ngangenela sihlobo zami
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beleNigeria lamanye amazwe umnumzana Geoffrey Onyema ubanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Kufe abantu abane kwele Sierra Leone izolo njalo ngemva kokudutshulwa ngamasotsha lamapolisa ngesikhathi betshengisela. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu waleli lizwe uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kobemela isigaba seGeorgia edale lephalamende leCongress umnumzana John Lewis. ULewis obe ngumuntu omnyama ubhubhe ngomgqibelo ngemva kokuhlaselwa yisifo semvukuzane eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyangalombili. ULewis waziwa ngokulwela amalungelo abantu abansundu njalo waqala ukuphatheka kulumkhankaso esafunda esebenza lomuyi umnumzana Martin Luther King. ULewis ubelilunga lebandla lamademocrats kodwa ubehlonitshwa ngitsho labebandla lamarepublicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJohn Lewis ube ngumuntu obeqhakatheke kakhulu elizweni lethu lapha eAmerica, and siyabona ukuthi hayi iAmerica ilahlekelwe kakhulu. Ngumuntu obelothando lokubona abantu abansundu labo bethola ama-opportunities ayenza ukuthi labo bakhone bakwazi ukuthi baphumelele empilweni zabo, kumabhizinisi abo, lasezikolweni ukuthi kungabi lobandlululo. So ube ngumuntu obele voice enkulu kakhulu ku-Congress ebishepa ukuthi sibone ama-reforms. Sibonile ngokukhankasa obekusenziwa i-Black Lives Matter. Kuyatshengisa konke khona lokhu ukuthi imisebenzi ebisenziwa ngabantu abafana lo-John Lewis kusukela kudala ngama-civil rights, njengobuchilo ngesikhathi sabo-Martin Luther King, bemela amalungelo abantu abamnyama. And abantu abamnyama balahlekelwa kakhulu ngokutshona kuka-John Lewis ngoba nguye ubesesele phakathi kwabantu ababematsha lo-Martin Luther King belelwa amalungelo abantu abamnyama.
Sifundo bani uZulu weMelika angasithola kumzekeliso kaMnumzana Lewis?
UJohn Lewis ube ngumzekeliso omuhle kakhulu ekukhuthazeneni abantu abaningi ukuthi balwele amalungelo alabo abacindezelwayo. Thina esibuya emuva lathi sizibona silwela amalungelo ukuthi izinto zitshintshe kwelakithi eZimbabwe, sifunde okuningi kakhulu masilandela imbono lama-speech lama-statement anikezwa nguJohn Lewis ekhuthaza ujikelele wonke ukuthi ningavumi ukucindezelwa. Kumele umuntu ivoice yakhe izwakale, kumele njengabantu abansundu siqhubekele phambili silwisa i-discrimination esiyibonayo encindezela abantu abamnyama, njengoba sibonile ngama-activities lawo kuenzakeleyo ngokushona kuka-George Floyd. Abantu bonke baphume, not just nje abamnyama bodwa, labelungu labo aba-understandayo ukuthi ubandlululo sokuyinto yasemandulo. Okwamanje abantu sokumele babhekane njengabantu, baphilisane njengabantu.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile izolo laya ku-1611 ngemva kokufunyanwa kwabantu abangu-133 belo mkhuhlane lo. iningi lithi abantu abathola isikwelete phansi kohlelo lukahulumende olokuphathisa abalimi iningi kungamalunga ezanu-PF kumele babhadale lezi zikwelete lanxa nje sizafakwa emahlombe kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.